Mzakazi, abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaseridi wasichasisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile emini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke aseSouth Africa in terms of amaprovince bekhuluma ngohlelo lokuthi umuntu angancediseka kanjani ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancediseka kanjani. Bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela ku-ambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabe efuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
Laba abantu balihleku lelenziwe interministerial task team okuthiwa ifathwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa. Kugoqela abantu becustoms lamanye amadepartment kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu osephetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona le ekhaya loku-integrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona baza kuphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi?
Ngendlela esesibezwe beqoqa ngayo ezinkundleni lapha abantu, hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoqelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khonapha liqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi ukunanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi babe nolwazi olujulileyo in terms of ama-benefits okumele bawathole from customs ma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le-border entry i-customs kakhulu lapho esakukhangela khona sathi hey, kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa kuyikuthi uphelelwe yipermit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa kule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kaningi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye kuyabe engakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ngcindezi ekubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu ababona ukuthi bazoyihluleka ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini. Kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemtshaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okuhluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama-benefits abo in terms of returning citizen or adele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye asifisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebesehluleka ukuthi bathathe imishaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho. Abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge u-ade usukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa izithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi useyi-returnile aphinde aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi bye bye akukho that easy ngoba integration includes ukuthi kunje nje mawu labantwana ade befunda lapha bazofakwa kanjani ezikolo khona lekhaya kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe engazazi ukuthi uzohlala ngathi kanti siyayibuza lati uhulumeni ukuthi kanti abantu bonke laba ade becontributa kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani ngoba kukhona phela nokuthi labo bake bakhangelelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngaphi into zonke lezo zifana nalezo okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumeni njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumeni bazokhuluma bona ukuthi bangangizathethwa njani.